uhulumende weBotswana utshele uhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ukuthi kuzahlonipha isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ukuthi abokuza abasemajele abaphila lengculaza baphiwe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni ama-antiretrovirals ama-ARVs. IBotswana ijele umhlangano we-UNHRC Universal Peer Review eGeneva ngeviki edluleyo ukuthi izalandela izinqumo zomthethwandaba ngemva kokuba babili abezimbabwe abasemajele kule Botswana baphanyeke udaba lokuthi kumele baphiwe ama-ARVs. IBotswana ithi zonke ingatsha eziphathelene nodaba lokunikeza ama-ARVs abokuza abasemajele sezazisiwe ngakho kukhangelelwe ukuthi zilandele lesi sinqumo. Ekuqaleni iBotswana yayithe ayela mali yokunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs kodwa umthethandaba wathi ukubancitsha kufana lokubanikeza isigwebo sogodo. Isinqumo sikahulumende weBotswana sokuthi angaphikisi ukwahlulwa okwenziwa umthethwandaba sokwamukelwe ngenjabulo ngabanye abeZimbabwe abaseBotswana. Unkosikazi Sipho Chuma uthi inyathela leli lizanceda abaphila legciwane lengculaza elisemajele.
Kuyabongeka kakhulu lokho okwenziwe nguhulumende ukubana anike abasemajele ama-ARVs ikakhulu sikhangelele abakithi eZimbabwe, yibo abaningi abasejele, sokuzabanceda lokho.
Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi okwenziwa nguhulumende weBotswana uqondile ngoba ukuba sejele akutsho ukuthi abantu kumele bayekelwe bafe.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende aphe izibotshwa zangaphandle ama-ARV ngoba uma ufaka umuntu ejele akutsho ukuthi usumsentensa to death, ikakhulu uma elo mkhuhlane wengculaza. So kuyinto enhle kakhulu le asebeza yenza ngoba indaba le ike yahlupha kakhulu eminyakeni edlulileyo.
Kodwa omunye weZimbabwe ubona leli nyathela ngelihlo elinye elithiyeneyo esithi kufana lokupha umuntu owonileyo umvuzo.
You come uze eBotswana uyenze icala uyagula then susiye ejele eBotswana ezakudlisa ukudla 3 times a day ngapha yokubhadala ilimit yakho ama-ARV kodwa uyakwazi ukuthi isimo lesasikho ekhaya eZimbabwe. Ekhaya ngale even ngekho entolongweni awungeke uthola ama-ARV for free.
Uthi noma nje lolu kuludaba lwamalungelo oluntu kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-ARVs ayadula esithi inyathela leli lakho ukukhuthaza abangabe begula ukuthi badale amacala ngabomo.
It's possible ukuthi in my desperation ngakhomitha kulecala okuncane engikwazi ukuthi kuyanxeka nganginika 1 or 2 years ejele. Ngihambe ngiyengena ngingekho futhi emasimam ngise minimum mhlawumbe ngise boys prison first offenders engikwazi khona zangena ngihlale 1 or 2 years kungakho nzima kanjalo. And ngizabe phakathi ngale ngizanikwa ama-ARV ngizakwanisa ukuthi ngibuyele into good health then ngiphenduke ekhaya.
Uhulumende weBotswana wabona njengendlela yokubalekela ukunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs wabika ukuthi seqale ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuze abasemajele bebuyele bayicedisa isigwebo sabo kibo. Inombolo ezakhitshwa nyakenye zatshengisa ukuthi kulabeZimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa i-688 abasemajele eBotswana beyibo abangunani eliphezulu kuzizalwane zakwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngesiHabron kweleBotswana.